Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-11 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amatitshala athi ukumiswa umsebenzi abakwenziwe nguhulumende akusoze kubanyampise inhliziyo zabo emzabalazweni wokukhwezelwa iholo labo.
Kuyadanisa kakhulu kuba uhulumende ukhethe ukwathatha lesi sinqumo kulokuthi ayengeje kumbe akhulumisane lamatisha lezisebenzi zakhe ukuze bafike esisombululweni salindaba.
Umbiko wethulwe inkundla yebandla lezanu-PF obusithi umqondisi webandla leli obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Tafatswa Mgwadi usexotshiwe umsebenzi kanye lokulandulwa kwawo. Isikhulumeli sezanu-PF umnumzana Chris Mutswangwa sokudale inkulu.
Ngakumangalisa ukuzwa umbiko wonalo othi iZANU-PF iyehlukene phakathi ngokuba kuyinto esegcekeni nje siyaziyo lasezigabeni esihlala kuzo.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokusungula umkhankaso webandla lakhe okhetho lwama-by-elections oluzayo kusasa eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amatitshala athi ukumiswa umsebenzi abakwenziwe nguhulumende akusoze kubanyampise inhliziyo zabo emzabalazweni wokukhwezelwa iholo labo. Uhulumende uthi umise umsebenzi okwenyanga ezintathu amatitshala angayanga emsebenzini ngelanga lokuvulwa kwezikolo ngomvulo. Embikweni owethulwe izolo, umphathintambo wezemfundo yeprimary leyesecondary, unkosikazi Evelyn Dlovu, uthe amatitshala azatholakala esethusela abanye babo ukuthi bengayi emsebenzini azajeziswa. Kodwa amatitshala akhulumele Studio 7 athe abethuki ngenyathelo likahulumende. Igqwetha umnumzana Love Momaduku uthi amatitshala angeke axotshwa kumbe ukumiswa umsebenzi ngumphathintambo, kodwa ugatsha lwezisebenzi olwe-public service yilo olungaxotsha izisebenzi, lanxa lalo lolu gatsha alungeke lwaxotsha izisebenzi ngobuningi. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalitions for Change, i-CCC, esigabeni seMatabeleland South, umnumzana Ntando Ndlela uthi badaniswe linyathelo likahulumende.
Msakazi, kuyadanisa thina lathi njengebandla le-CCC Citizens Coalition for Change sima lababalisi njalo silokudana kakhulu ngesenzo sikahulumende esokuthi athi usemise umsebenzi ababalisi labanye nje abayizisebenzi eziku-Ministry of Education ngenxa yokuthi bakhala ngemali. Kuyadanisa kakhulu kuba uhulumende ukhethe ukwathatha lesi sinqumo kulokuthi ayengeje kumbe akhulumisane lamatisha lezisebenzi zakhe ukuze bafike esisombululweni salindaba. Yena kubona kufanele kuba athi sebaxotha umsebenzi, sebamisa umsebenzi ngoba bakhale ngemali. Umzali othi umntwana maye ngakhala ngendlala sokufuza abulawe, asimzali ngisho totally. Angazi ukuthi kungenani ekhanda labantu laba abakuhulumende lo. Angazi bacabanga ukuthi benzeni. Into ebuhlungu kakhulu kuba babulala impilo zabantwana bethu, babulala ikusasa zabantwana bethu. Ungathi uyakhangela ababa abantwana bavele ngabafundi lezikolo zona lezi ezethu, ama-public schools, lawa ama-government schools. Bona abantwana babeningi labo bangaphandle kwelizwe, laba bakhona balapha kulezi zikolo singama private school. So abafayo ngabantwana bethu, thina abantu nje. Bona izikhulu, hayi abantwana babo ba right, lekusasa yabo i right. So kubuhlungu kakhulu kuba laba bantu abalazwelo labantwana bethu, abalazwelo lekusasa yelizwe. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ubone uhulumende ethatha isinqumo esinjengalesi nxa yethu nguhulumende, uhulumende wabantu abakwanile emakhanda. Kuvele kuyethusa kakhulu njalo kuyadanisa kakhulu lokho abakwenzayo.
Manje ngokubona kwenu udaba lolu lumele lulungiswe njani?
Msakazi, udaba lolu akulandlela elula. Indlela ekhona kuba uhulumende ancenge isebenzi zakhe, ancenge lamatisha azame ukwethusela, ngoba into yokwethusela isivele into yakhe. Ngathi uyakhumbula eminyaka emibili edlileyo wenze ngokufanayo abaku-Ministry of Health, ikakhulu amanensi labo belohlupho olufanayo lokuba bakhala ngemali, kuba imali abayihola incane. Uhulumende laye wathi uyeqa wathi usebaxosa umsebenzi, kodwa andikubona kufanele konke lokhu ukuthi akusebenzi ukwethusela umuntu ngokumqotho umsebenzi akusolve iproblem kumbe akwenzi emahluko into ekhona uhulumende kanike ababalisi imali engabenza bakwansi ukuphila imali yona leyana yayiveli iholwa ngamatisha imali engange 540 US dollars ababekhola ngalesana sikhathi yiyo imali okufuze abaphe yona uhulumende lo kawusikho ukuthi imali kalayo imali ulayo kodwa ukhetha kwayisebenzi ezinye izinto azibona yena ziqhakathekile ukudlula impilo yabantwana bethu
umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change ECCC esigabeni seMathebeleland South. Kubeli bandla lezanu PF enkundleni yokuphumana eTwitter obusithi umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kuleli bandla umnumzana Tafatswa Mgwadi uqotshiwe umsebenzi kanye lokulandulwa kwawo isikhulumeli sezanu PF umnumzana Chris Mthwangwa kuthiye iningi lisithi lokhu kukhomba sobala ukudonselana okukhona kubandla elibusayo inkundla yabasekeli bezanu PF le phansi kwekhasi elizibiza ngokuthi zanu PF Patriots ku Twitter yethulela umbiko ngolwesithathu kodwa umthwangwa uphange walulandula lolodaba esithi ungamanga esithi lungamanga amemethekiswa izitha zebandla imbiko esilesikhathi iphuma emaphephandabeni ithi kulokudonselana okukhona phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kodwa ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi lokho akusiloqiniso
iqiniso elikhona ukuthi kona abantu at times sisuka sithi abuse i-social media spaceless esitholayo yabona udala sasikwazi ona indaba uzizwa ngeradio kumbe ngenewspaper kuphela kumbe ngeTV manje phakathi somunye nomunye nje angabe uhlala phansi abe lokuyidata uyabhala ukufunayo and abantu bayakwazi ukucreate ama-accounts nginje somla ungathola kula ama-accounts asacreate ayahambi khonapha abantu abezikhulumela ishida ke siya ngale kodwa kungayisime engikhulumayo so khona kwana kuba buhlungu ngendlela enjalo siyake sibone futhi kwezinye izikhathi I'm sure la ushawa ubona khona kubana abantu be-announcer ukufa komuntu yena umuntu esaphila umuntu bengazuthi uyagula kuphela uzabona abanyesithi yona condolences condolences uzidingusweni kona abanye abantu kanti banjani abangahloniphiyo bakusebenzisile ukuze i-social media ngendlela embi kangaka ngoba i-social media phela yinto enhle kakhulu sibili kodwa isisenziwa ibe mbi ngabanye abantu abahlele ukwenza izinto eziqondileyo ngoba into enjalo for sure nxa isenzakala ngabe utafazwa ebeqotshwa kule ndlela eqondileyo njalo kulabantu abayibo abaqondileyo okumele kube yibo ababikela uzulu indaba enjalo so pho-ke nxa usokubika omunye umuntu ongasiyo kumele abike yikulapho bona konta ukuthi either ngama-fake accounts ama-ghost accounts or ngumuntu nje abe lomona lo muntu kodwa konoko akutsho ukuthi ona ngumbetha kunokuxabana epartini idoesn't necessarily then boil down ukuthi na mhlawumbe sokune-factionalism epartini hhayi lokhu kuya ngokuthi kona omunye umuntu abezonda wena njengomuntu umselufu hashi ukuthi umbetha indaba yeparty or izinto ezinjengazona ezengezitsho ubana kona abantu sebe-create ama-social media accounts afake lapho abazafika-ke bebhala izinto ezingayisizo kuphela
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF ukuhlaziya lolidaba untungameli Nkomo Studio 7 uqoqwe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube
ngakumangalisa ukuzwa umbiko wonalo othi izanu PF iyehlukene phakathi ngokuba kuyinto esegcekeni nje esiyaziyo lasezigabeni esihlala kuzo uyakubona kuma structures abaphansi ukuthi bayadonselana badonselane njalo phezulu mhlawumbe ku district badonselane ku province badonselane phezulu lakhona ngale sihlalweni sobukhosi bayadonselana umbango phela ikuthi kuyadliwa kuyadliwa kuyathathwa laphana wonke umuntu ufuna ukufaka isandla laphana lapho kuloluju khona yingakho ubona bedonselana kangaka omunye ufuna ukuvimbela ezinye izandla zabanye ukuthi bangathaphula ujadle yedwa omunye la uyadonsela kwelakhe uhlangothi ngakho ke yikho kwenzakalayo vele abahlangananga ababambananga usuka phezulu uzufike phansi usuka phansi uzufike phezulu bayadonselana kodwa ke inkinga yikuthi kuso sonke lesi sikhathi bathi bayenelisa ukusebenzisa imkhathakhatha yabo abayenzayo bagcine behlezi esihlalweni lanxa behlukene kanjalo.
Amabandla aphakathi kokukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngenyanga ezayo. Ubona izala nkomoni lapho.
Impawu ezikhona kodwa zingatshintsha phela ngokuba kupolitiki usuku ngosuku izinto ziyatshintsha. Engikukhuluma namhlanje kungenzeka kusasa kube sekuguqukile. Kodwa masikhangela ngakhona lokho kukhona njengamanje kubonisa ukuthi lapho kade kuyizihlalo khona zalabo abaphikisayo bazaqhubeka bekhona bazabuyela. Lapho kade kuyizihlalo zabakuzana uPF bazabuyela njalo. Kodwa ke kusengenzeka ukuthi kube lenguquko kusiya ngokuthi ukukhona yini osuke walala emsebenzini. I-opposition ingathatha ubuthongo iyadliwa endaweni kade igcine khona lezana uPF ngokunjalo. Ngakho ke kuzaya ngokuthi umsebenzi abawenzileyo bawusebenza okungakanani kodwa impawu zithi ukuthi ungathi kuzaqhubeka ukuqhudelwene kungazange kwaba lenguquko ezinkulu kodwa ke kusengenzeka kube lezinguquko ngoba phela sesekukhona isikhathi amathutshana alandelayo amavika alandelayo kungatshintsha izinto eziningi omunye acine edliwe endaweni akade strong kuyo omunye acine wina lapha kade ebuthakathaka khona.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubeqoxa ecingweni le studio 7 ekubulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Umkhokheli webandla le MDCT njalo engumholi we MDC Alliance umnumzana Douglas Munzura ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokusungula umkhankaso webandla lakhe okhetho lwama-by elections oluzayo kusasa enkundleni yeZororo Grounds eHighfield West Harare. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoxa lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Umkhankaso lo uza lontshwa eHighfield konapha eHarare ngumkhokheli webandla lethu le MDCT njalo ngalokho kunguye okhokhela umbutho weMDC Alliance owamabandla lawa abambisanayo nxa kuyiwa ekhethweni. Uyabe kusethulwa imbiko ophathelene lokuthi ibandla ligaya ukhetho lume phezu kwaziphi izithembiso njalo likhangelele ukuthi labo abacela ukusekelwa ngabavoti bacela lokho bethembisani. Sikhangele ukuthi isikhathi sifitshane nje singakangena kuma elections ka-2023 kathi njalo sitshengisa lokuthi kuyini esikwenzileyo kusukela ngesikhathi kukhethwa abantu kuze kuyefika khonapha lokwethula nje esingathi isimilo kumbe isimo sombutho we-MDC Alliance ngalesi sikhathi sokhetho. Ngathi ngamafitshane nje yizo ezinye izinto abantu okumele bakhangelele ukuthi umongameli ubaba uDouglas Munzura azethule kulombutho kulontsha icampaign.
Uyabe kungumhlangano onjani omkhulu kakhulu owe-rally kumbe abantu abalutshwane kahle kahle vele kuyini okuyabe kukhulunywa?
Into eqakathekileyo ngalesi sikhathi sokuyikuthi kuhambe umbiko ebantwini ukuthi abantu babe baningi kakhulu njengoba lisazi ukuthi sisaphakathi kombhuqukazwe we-COVID-19 awuvumi. Ngakho nxa sinxusa asinxusi bantu abangecina besenza ukuthi siyephule umthetho wezokuvikela ikakhulu mayelana nomkhuhlane we-COVID-19. Ngakho hayi inamba yabantu siyabe sikhangelele zona ezo ezisemthethweni o-200-300 zingadluli khonapho ukwenzela ukuthi singangeni ehlupheni lokuthi sicine sebacatshanwa namapholisa labo bonke abanye abazomthetho. Ikakhulu kuyabe kuyikwethulwa kwe-manifesto ye-MDC Alliance engathi yilo uhlelo oluphathelene lokuthi kungani sigaya usekelo njengebandla le-MDC Alliance. Kanti njalo ubaba uMunzura uzabe esethula njalo umbono esingathi i-vision ye-MDC Alliance ezakuveza sobala ukuthi lokho sihamba ngezinyathelo zikaba bawethu upresident uMogenzwangirayi owasichiyayo sisethula njalo ukuthi kuqini esesikwenzile njenge MDC Alliance kusukela ngesikhathi esakhethwa ngaso kuze kube manje sekufike lona lolu sona lesisikhathi sokhetho lama by elections.
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT ube xoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare. Lokhu kwenzakala umkhokheli webandla lezanu PF Mongameli Emerson Mnangagwa kanye lomholi we Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa bekhangelelwe uqhuba umkhosi ofanayo ngosuku lunye eHarare lakobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz shortwave. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emerson Mnangagwa uvakatshele kwele Mozambique okwelanga elilodwa lapho anxuswe khona nguMongameli Philippe Nyusi walelo lizwe bexazulula indaba zokusebenzelana. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa avinjwe ngabokholo lwesipostoli abakoJohane Marange bezama ukugebha isidumbu sentombazana eleminyaka elitshumi lane 14 ukuthiwa yabhubha ibeletha nyakenye. Amapholisa alokhu esaphenya lolu daba abikwa etshelwe ngumkhokheli walisonto uNoah Daguda ukuthi nxa befuna ukugebha isidumbu lesi bayecela imvumo kumongameli Emerson Mnangagwa obikwa engomunye okhonza lisonto. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Balaleli, sonke le support Studio 7 siyabonga silibingelela ngegama lihle likaNkulunkulu ukuthi ngawuthi ayihlayele inhliziyo enjalo. Akembe kumlayezo lo awubantu benkosi ilizwe limi kusiyakwazi sizoba sezefike ebangeni lokuthukana. I-Studio 7 yona kahle sicelani senzeni so njengabalaleli bayo lama-supporters ayo singafike ebangeni lokuthi sithuke, hayi singathuki umuntu nxasimso la kakube yimbono nje emihle ukuthi hayi ubani into yenza udlala ngengqondo zabantu kuphelele lapho, hayi ukuthi kuze kugcine sokuthukwana njengomunye engimzwethuka nje thuka lo baba lo team le MDCT. Kuyazila ukuthukana, sibeni ngabantu, sinikanini nje imbono emihle. Uyabona kule ndaba kababa umoya umqondisi, indaba kababa umoya umqondisi ibalulekile sibili, kodwa ke phela ukuqunywa kwelizwe lokho okufunayo kungeke kwenzakale bazali ukuthi iqumeke ezilongo engancintisanga engakontestanga kupresident. Uzabe ekhulume ngubani ukuthi lizwe liqunywe? Uzabe ekhulume ngubani? Ngoba kufuneka ebe kuphawa khona ngalo ukuze akhulume ngelizwe lokuthi liqunywe, umbono lo awubonayo. Kodwa ke nxa engaba kumember of parliament kumbe la kumember of parliament adliwe, uzabe ngubani oza kuthi lizwe liqunywe? Bonke nje yabona ukuthi ungakhangela ithimu yabomama omakhulu oDr Thokozani Khuphe obabomonzora, hayi ngabantu abaseboreni labona kingasihluphi ngabo ngabantu abaseboreni shem okuthiwa ziyakhahlelelwana sokuya kuye ukuthi ezawina yiphi. Kungeza kathi zonke ziphume ziyi-draw 0-0 yikho okukulaba abantu ababili laba abakholisa ukudlala ngengqondo yabo. Uzawethi wala ama-supporters umama uKhuphe kungeza kathi lo muntu oyedwa umsupportayo, umonzora kungeza kathi lo muntu oyedwa umsupportayo, kodwa bathiwa labantu babo akula lutho lapha lingayethuswa ngumlilo wamanewspaper lo ngabantu abangalamsebenzi lapha. Asibayekeni benjalo kuphela.
Linjani lapha ku Studio 7. Ngaba uZimbabwe siyaphila kakhulu. Hlupho nje kuphela imali. Ya siyakhala ukuthi uhulumeni okhona ayisebenzeli izinto ezibengcono. Ngoba singathi asimfuni yabona ngisiba abalalo kwanje kwaJipa. Indaba ekhona nje ukuthi kwadana weZimbabwe singabambana. Siyaphumisa into eyodwa. Njengalaphana inkomo esekhona ukuthi sibone izinto ezingcono. Ufika laphana inkomo wafa izinto zadakwa kakhulu ukuthi sikhangela inkomo ekhona, zala umgabe ekhona ekhokhelela abantu, sikhangela kathesi umgabe ekhona izinto ezingcono. Ufika lapha umnankagwa abe khona ayongifezile ekhokhelela abantu, izinto azihambi kuhle nje. Mina bengifuna ukuthi nje laba abakhona kongale phambili ekhokhelela abantu abahlale phansi cabange babone ukuthi amaphutha abangathi ukuthi balungisise ilizwe lethu ukuthi libe ngcono, ukuthi ilizwe lethu selihlekwa nje amanye amazwe besiwakhayela phansi kakhulu eminyakeni edlulileyo. Nje ngaphela iMozambiki bele lizwe lenasilandele ngenothi esilayo thina, asifanele ukuthi siyangise phambi kwabantu. Asilungiseni ilizwe lethu ngokuthula, singasisebenzisi nje amandla ukuthi umuntu engakhuluma iqiniso ukuthi ilizwe lilungiseke. Wena usufuna iningi laye ukuthi liulwe laye ukuthi ukhulumeleni iqiniso, yena umuntu efuna ukuthi ilizwe libe lihle. Ngiyabonga
nalama. Salibonani, salibonani walaleli beStudio 7. Hayi mina ngiyaphila, mina ngiyaphila, mina nguBruce Moore. Hayi ngithi umnyaka omutsha yini lonke balaleli beStudio 7 lani maZimbabwe amahle. Ngithi nasi indaba esegudini zakhamuzi, zakhamuzi zeZimbabwe asibambaneni bantu. Nanku umkhosi asiwuhlabeni siwulawule. Kanti sangenelwa imamba endlini kwezenjani, abantwana babulalekwela imfundo kwezenjani sikukhangele. Abantwana bamaministers bonke bafunda phetheya, bafunda ezikolweni eziphezulu. Thina bethu abampala abantwana baba yimpompompo sikhangele. Sinzani zakhamuzi zeZimbabwe? Umsebenzi wokuthi udaba lweZimbabwe lolulunzima. Uhulumende kabhadala othisha, hayi zakhamuzi bo. Alike lincedisane lobotisha ngezigaba ngezigaba, yenzani umhlangano. Like likhulume ngendaba yamatisha. Like likhulume ngohulumende. Kanti aliboni yini okwenzakala eSouth Africa bantu? ISouth Africa iyazilungisela uhulumende wabo. Owena uhulumende lo vele sowalithatha umungu lasefana nalo lokugula osebamba inkukhu phakathi esilugwini. Hawu zakhamuzi, silithembe kangaka kuyikwisaba lokho gugura undini lamanje. Zakhamuzi ungasokufa kuphi? Nansi ke enye igugura undi sebulala lo imfundo yabantwana uhulumende libhekile. Hlalani imihlangano zakhamuzi ngezigaba ngezigaba, likhiye izikolo, kungangcono zivale izikolo. Udlala ngale qeda kwapho liyabhadala ischool fees setem epheleleyo, linabantwana bengafundanga item epheleleyo. Kanti lisi siyakoloda yini ukuba ngumZimbabwe kobomnankagwa? Hayi bo, lokhu sokwedlulile lani bomnankagwa leqembulini alike lisihloniphe. Sihloniphenini lingayenzi njalo. Ayisikhona ukumphatha umbuso lokhu. Hayi sikho, zamani ukuvuselela imfundo yabantwana, liyenzani libadala lingaka? Yiwuzibuse wona lo libulala imfundo? Hayi sikho lokho zakhamuzi. Sukumanini zakhamuzi zeZimbabwe? Enough is enough. Alifuni kuzeni ushamisa futhi liyenzele? Hayi lo titha laye liyenzele? Hayi khona mani.
Sanibona, sanibona basakazi, sanibonani basakazi abahle, basakazi beStudio 7 enisethulela izindaba ngokuhlukahlukana kwazo. Siyabonga kakhulu okhulumayo ngikholeni waseGwanda esigodini emngceleni webandalo lesigodini. Ngiyabonga bengilalele imathepheleleni broadcasting bebexoxa laphana ubaba uNkala noNcube bekhuluma ekhuluma uNkala ekhuluma noNcube bekhuluma ngendaba ezinhle kakhulu, bekhuluma ngodaba oluhle lokumanyana siyimathebhelelendi. Besho ukuthi imathebhelelendi ayinalutho, kudingeka ukuthi abantu sibambane. Usebhinga, usebhayibhriji, usentaba zinduna, usetsholojo, usematopo, idinga ukuthi sibambaneni siyisizwe sasemathebhelelendi, ngoba imathebhelelendi isalele emuva kakhulu. Akekho oyinakayo osembusweni, akekho. Kufuneka abantu basemathebhelelendi sibambane.
sibambaneni, sibambaneni kakhulu, sizwane, sifane nalaba abenza ilima. Yabona uma kunelima, owazi ilima, ilima abantu bayabencedisana, beze kwaNdlovu bazohlakula, baye kugatsheni bayohlakula. Into ezinjalo yizo ezifuneka kuthina ngapha eMajepeleleni ukuthi sibambaneni, sibambaneni. Uma singeke sibambane bafowethu nodadewethu nomama nomkhulu nogogo, abantu bethu bazokuhlupheka kakhulu. Abantu bethu bagcina befunda ilimi ezingasizo zethu. Abantu bethu bagcina besenza amasiko aseMpumalanga. Ngiyabonga kakhulu. Ya, ubaba lwa kade ekhuluma ngwe-freedom, uthina ungwe-freedom, awusiyipolitiki, no, i-freedom party, but awusiyipolitiki. Ngiyomanyano lwaseMajepeleleni. Uthi bahlala phansi bayi-about 70 members, about 70 members baqhamuka ngapha nangapha. Babona ukuthi iMajepeleleni isalile emumva kakhulu. iMajepeleleni ayinalutho, kuyahlushekwa. Ngiyabonga ngingamoshi isikhathi bantwana benkosi, bantwana bokuthula, bantwana benhlabathi. Ngiyabonga. Umusa nothando lukaNkulunkulu lube nani. Ngiyabonga.
Salubonani basakazi beStudio 7. Linelisakaza njengoba zinjalo. Nethemba liphephile emkhuhlaneni ubhubhane lolo lugcwele umhlaba. Mina nguBhanda Moyo, kubulilima West Plum Tree, Ward 9, Makhulela. Mina okungizisa kakhulu eZimbabwe lapha, abantu abadala mpela mapolitiki bakhuluma njengabantwana, akuzwakali okwenzakalayo nje ukuthi kukhangela ukuthi adivele ilizwe liyangaphi. Abanye bakhuluma amanga, abanye bakhuluma kokuvikela iparty, lana ukuthi bakhuluma into ebumba isizwe. Abantu akabeke bezwela abantwana bezimbabwe bekhulume into yokwakha ilizwe. Angitsho ukuthi ngibaba yiphi iparty, ngitsho nje badala abakhulileyo bayachiya abantwana behlupheka, izikolo kathesi abantwana abafundi baku-strike. Mina ngendlela engibona i-strike ifanele amatitsha engabuyi ezikolweni, behlale emizini yabo or bayatoyitoya or benza. Ngingabi mude kakhulu. Ngiyabonga Studio 7.
Bekungamazwi enu lina balaleli bethu. Angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2600 bayabhubha ngelanga linye bebulawa umkhuhlane we-COVID-19. Sokubhubhe abantu abafika phose isigidi esisodwa 900,000 selokhu ubhubhane lwe-COVID-19 lwaqalayo ngomnyaka ka-2020. Kodwa inani labathelelwa igciwane le-coronavirus liya lisehla ngesilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30%. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York, umnumzana Busani Ntini, ukuze sizwe umumo wegciwane le-coronavirus kuleli dolobho.
No, i-corona lokhu ikhona, kodwa sokuyinto esiphila layo. Akuseyinto esabisayo kangako, ngoba siyananzela ukuthi abantu abaningi sebetholile ama-vaccination baze bathola esithathu. Kusukela abantwaneni abale-5 years kusiya phezulu, umuntu onke setholile ithuba lokuthi azivimbele ngokuthola injection. So hayi uba khona kwayikhona, kodwa abantu nje hayi bazi uyayibulayo ngenxa likhwehlele linkhaya, li-isolate linkhaya. But abantu abaningi vele akusayiwa lesibhedlela. Ungakhangela inumber zabantu asefika kuma-ICU abagula kakhulu isinganeno kakhulu. Njalo labantu asebebhubha ngayo i-corona hayi isinamba encane kakhulu, ngoba abantu abaningi vele sebe-protected ngawo ama-vaccine la atholakalayo.
Abantu belokhu belandela naye kondiso zempila kahle ezokuvala umlomo ngama mask lokunye okunjalo.
Iziqondiso bakhona abakulandelayo, but bakhona abayiziqoqodo. Ikakhulu laba abathi hayi sengitholile ama injection aba mabili amathathu, so mbona ngani mina hayi sengibullet proof. I-corona isekungithatha njalo, ngazi ngitholele liyangithola ngivaccinated. Kodwa siyananzelela ukuthi i-government amanye nje ama-institution kakhulu emsebenzini lapha kusiya nge-state nge-state bale mthetho ethize ukuthi hayi nxa use-building enje kumbe use-gym kumbe usesikolo lakho abantwana besikolo kumele begqoke ama-mask ilanga lonke. So bakhona kwezinye indawo akhangela endaweni zokujabula njengekuma-football stadium lani hayi abantu abasagqoka ama-mask abaningi kodwa nxa ukuthi bona bathi hayi thina sesilevel vaccination akusadingakali sigqoke ama-mask kodwa kuyingozi khona lokhu ngoba abaningi bagcina begulile. Kodwa into enhle ukuthi ukugula kwabo akubahambisi esibhedlela kumbe ku-ICU. Hhayi yona imithetho okuba khona ikhona.
Umnumzana Busani Ntini isizalwane seZimbabwe esihlala eNew York. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani esikhangele ezinye izenhloko zendaba. Amatitshala athi ukumiswa umsebenzi abakwenziweyo nguhulumende akusoze kubanyambise inhliziyo zabo emzabalazweni wokukhwezelwa iholo labo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelasonto elithukela.